nakavachereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Mhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona.
Amapolisa lamuhla aqinise isandla ngokubopha abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo.
Siyazi ukuthi election ufuze ukuthi yenzwe labantu abaningi behlangana bekhankasa nabantu bethu abezeke ukuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi uvunwe njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Okwathi esisamile.
Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje okukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Kuhoza Friday leviki sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elinesihloko esithi insuku zokugcina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebefika inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 34,171 abantu asebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike amachumi amabili 27,759. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.9 million ababanjwe leli gcikwane. Labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Elemedika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlasele i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebefike kuzigidi phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26.7 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amane 455,875. Amapolisa lamhla aqinise isandla ekubopheni abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokubopha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Ababone kusenzakala bathi amapolisa amanye abengagqokanga impahla zomsebenzi abephosela abantu laba ezimoteni beminyene kungakhathalekile lokuthi bangaba belegciwane bethelele abanye. Kubikwa kugcwele ezitokisini zelizwe jikelele ngabantu ababotshelwe amacala okwephula imigoqo ye-coronavirus. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule. Kodwa enkundleni yokuxhumana eye-Twitter amapolisa athi asebophe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 393,504 elizweni jikelele selokhu leli gciwane laqhamuka. Kuthi izolo nje kuphela bese kubotshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,560. Amapolisa ethi ababotshiweyo balamacala abalisa awukungagqoki amamask iningi lingelihamba-hamba okungekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele lelunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force, uMnumzana Efidlela Ncube.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Uyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe, begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona. Ububi bakhona ukuthi abantu labo babeze ukuzothenga ukuzokondla abantwana, njengalokho umthetho bavumela ukuthi bangena. Abanye ngabazihlalela eduzani ledolobha bezothenga kuyile lokunye okutholakala edolobheni kuphela. Babe bengabanengi lokuyana ungaze kudinga ukuthi kwethuse, okudinga kuphela ukuthi bafundiswe hayi ukuthi bazibabotshwe, ngoba iCOVID-19 ngeke iluyiswe ngamapolisa, ngeke iluyiswe izankosi, ngeke iluyiswe nge-AK, ngeke iluyiswe nge-button stick. Iluyiswa ngokufundisana lokucebisana le ndlela ze-science zanamhlanje, hayi amapolisa lamasosha.
Ababotshwayo laba sizwa kuthiwa bayabuthelelwa ndawonye kungakhathale yile legciwane leli elikhona. Wena ukubona njani lokho?
Yes, sibona njalo nje abantu bebotshwa kodwa kungenziwa social distancing efanele yenziwe. Ngakho ke lokho kuyingozi enkulu okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathelelane. Sebese ezimoteni zamapolisa, sebese ema police station, ngokuba nga kungela social distancing kule ngozi enkulu yokuthi abantu bathelelane. Kanti ke kasingakukhohle ukuthi abantu baphakathi kosizi, baphakathi kobuhlungu, bayagula, yebo balobuhlungu obokuthi bayagulelwa njalo. Kodwa njalo bamele bondla abantwana, amabhizinisi amancane abathengisa amakhabishi, abathengisa lokho esithi ama small businesses, bamele bavulwe, kungavulwa okay kuphela, kungavulwa Pick and Pay, kodwa kuvulwe lalo amabhizinisi amancane ayiyondla abantwana, ayiwabhadala irent. Abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise, bakwazi ukuthenga izinto, bakwazi ukuthengisa izinto ukuze baphilise imindeni yabo. Le msebenzi le eminye engeke ilethe ukuthelelana kayivulwe, abantu bakwazi ukuthi baphile, hayi ukuvala yonke into ngalindlela.
UMnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eye-Elections Resource Center isikhuthaze uhulumende ukuba kube ukhetho ukuze indawo ezilabameli abakhitshwa edalele parliamente lakuma council zithole ukumelwa edaleleli. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance, inkokeli ye-MDC Thinya kenye kushiye indawo eziningi zingaselabameli, kuthi idolobho leHarare selibe labomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuchiye kule ngxabangxoza. Abe-ERC bathi ukungabi labameli kuchiya uZulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxotshwa abameli laba, kungakhathalekile ukuthi ilizwe liphakathi wokumelana ne-COVID-19. Obona ngokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni le, uMnumzana Solomon Bobhozibunu uyachasisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic. It is a possibility because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Minister of Health, the government itself, you've set out parameters.
Umbiko wethu ngokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane, ngoba uhulumende labe sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho-ke kulo hlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izwekhi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown. Lokhu kusekelwe ngumkhokheli webandla le-Ideas Party for Democracy, IDP, uMnumzana Ebe Chamuka esithi ibandla lakhe lizaqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zebulenjini i-online voting, okuyinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama-elections, especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye.
Isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazamelela izekhi ukuba yenziwe kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Thina njengebandla le-MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izeki njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona.
Isiphathamandla seZEC uMnumzane Qhubani Moyo uthi iZEC ilandela imithetho kaHulumende ekuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission iZEC isebenza ngaphansi kwemthetho welizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezeki ufuze bangene besiya khuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Okwakathi esisamile ukuthi senze ama-election.
Asenelisanga ukuthola imibono ye-ZANU-PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wathela idale lephalamende kunyanga epheleyo ukuba uhulumende uzalandela iziqondiso ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kaziselabameli edale lephalamende ngemva kokuxotshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kayisiwe le mvumo yokunqanda abameli bephalamende labamakhaya kansili lokuba uNelson Chamisa akakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu kwahle kwenza ukuba ibandla leli elalikhokhelwa ngumakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lihle lixotshe abanye abameli ibehlisa sala lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela abameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa uhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana nobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gcikwane, kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo lalabo abalabameli edale lephalamende. Bathi abezeki bacatha ngomunwe nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalungu edale lephalamende nyakenye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngamandla kagetsi eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ithi isikhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela namhlanje. Iningi lithi lesabela ukuthi imbadalo yempahla isizakhuphuka. Idizili sizathengwa ngamadola edlula kancane alikhulu ilitha eyodwa 105.56 ngemali yeZimbabwe, kuthi ngedola leMelika ibe i-$1.27. Ilitha eyodwa yepetulo ehlobo lwe-E10 isithengwa ngamadola aphezulu kwalikhulu $104.82 ngedola leZimbabwe, kuthi ngeleMelika ibe i-$1.28. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Athethi ama-businesses kawala mali, abantu makhaza kabala mali. Angiboni ukuthi ungani bekhwezile i-petrol le-diesel. Xa sikhangela futhi ukuthi kathesi njengoba izulu lisina kanje, kunama-fault amaningi awenzisa abanguthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenza ukuthi intengo iqonge ezitolweni, ama-business baye bengelandlela yokuthi barikhaze izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators banama-generator ngoba amandla kagetsi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengaba balutshwane, kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise i-fuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangikhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo esikukhangeleleyo ukuthi inyanga le ingakapheli kumbe nge enyangezayo uzabona ama network operators bese apply ku portals ukuthi ba kweze indingo
yabo ukuthi kungakhwezwa amafutha la njalo lentengo ingakhuphuki.
Uhulumeni aqale akhiphe iminye imithelo ekhona ku petrol le diesel, engakhipha iminye imithelo ekhona intengo ingehla futhi petrol le diesel. Yakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminingi ekhona ku petrol le diesel lamafutha lawa awuhambisi. So imithelo le ingakhithwa uze ukuthi intengo istabilize mbijana. Kodwa uhulumende uyabe edinga imali, so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo, kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla.
Umnumzana Masimba Kutjera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lakwamanye amazwe womhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elithina umbuzo wakule Myanmar elivimbe inkundla zokuxhumana ezigoqela eFacebook ukwenzela ukuthi abantu bengethuli okuhambelana lokwenzakale kulelo lizwe. Ibutho lathuthuna umbuso lesithi kugcwele ubukhohlakali kuhulumende. Sebekhulumisana abanye kudala leCongress kule Melika abafisa ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump engasavunyelwa impilo yakhe yonke ukuthi ancitize ukhetho ngoba kuthiwa wathuthuzela udlakela. Le ngcwethi zemithetho zithi kungasetshenziswa esinye isigaba sesisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe lokhu njengoba kukhanya engani idala lesenethi kalisuze lijezise uTrump ngokuthoniswa kusetshenziswa lokho okuthiwa yi-impeachment. Umthethondaba owe-International Criminal Court usuthole umnumzana Dominic Ongwen owayikhokela ibutho le-Lord Resistant Army elamacala edlula amathumi ayisithupha 61 ngokubasela impi yomvukela nokunye kwele Uganda.
Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukiswa kwabesifazane abasakhulayo bathi ukugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli wele Melika ongowesifazane wokuqala kubanika ithemba lesibindi sokungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe lakwezinye ingatsha zempilo. Unkosikazi Bethu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uyakujabulela ukwenzakala kwele Melika.
Siyakwamukela ngezandla zombili ukugcotshwa kukaKamala Harris njengomsekeli kamongameli kwele Amerika. Okwenza sikwamukele ukuthi uKamala Harris ngumuntu wesifazane, okutsho ukuthi bakhona eMelika ababona efanele ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe abakhokheli noma nje engumuntu ongumama aphinde abe ngumuntu onsundu, okutshengisela ukuthi laba abantu beMelika sebevuleke ingqondo, sebebona ukuthi ukuba lejwabu elimnyama lokuba ngumuntu wesifazana akutsho ukuthi ingqondo zimfitshane. Lokhu kutshengisela ukuthi iAmerica isisebangeni eliphambili ngendlela ababona ngayo abantu abangomama langohlelo lwabo lokuthuthukisa omama ukuba balinganiswe labo baba. Kuyisibonelo esihle kakhulu kwamanye amazwe, ikakhulu lawo asakhangelela abantu besifazane phansi.
Bethu, ubona ngani ukungena kukankosikazi Harris kuhulumende wakwele Melika kulakho na ukukhuthaza abesifazana kwele Zimbabwe ikakhulukazi abasakhulayo ukuthi labo bezame ukungena kuzikhundla zobukhokheli kungatsha ezijeneyo emphakathini?
Ukugcotshwa kukaKamala Harris esiba umsekeli kaMongameli weAmerica kwamukelwe kuhle ngabesifazane abaningi kweleZimbabwe. Babhalile ngobuningi babo bemenzela amhlophe okutshengisele ukujabulela okwenzekileyo. Kupha abaningi ithemba lokuthi abantu besifazane bazawathola amalungelo alingana lawa lawa abantu besilisa ngelinye ilanga. Thina njenge ithemba for Girls Trust sisebenza lamantombazana asakhulayo asesikolo. Kuyasijabulisa kakhulu ngokuphakama kukaKamala Harris esikhundleni esikhulu kangaka eMelika. Lokho sikubona kuyisibonelo esihle enhlelweni zokuthuthukisa amantombazana kwelakithi. Isenzo lesi seAmerica sikhuthaza amantombazana asakhulayo ngokubatshengisa ukuthi umuntu angaphumelela emfundweni yakhe, amathuba okuphumelela maningi njalo kawapheli. Ithemba for Girls Trust ivele ihlose khona ukuthuthukisa amantombazane ngokuba khuthaza ukuba baqede isikolo sabo, baqhubekele phambili benze imisebenzi ebonakalayo. Kuyisifundo esihle kiwo amantombazane ukuthi babe lamaphupho amakhulu ngempilo zabo, bazele lawo maphupho ukuba afezeke. Amantombazana kabalwele ukuphumelela lokukhokhela ezigabeni lapho abaphila khona, kababe lesifiso sokukhokhela lapho abayabe bekhona.
Lo ngunkosikazi Bhedu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kwezemidlalo, omela abadlali benguqu uGeorge Deda usethuthele elizweni laseTanzania ukuze ayedingela kuhle abadlali bakweleZimbabwe imisebenzi kulelo lizwe. Imtathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Uthetha uthi abadlali kanye lamaqemba wenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqemba okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi laseAfrica, njengoba kweleZimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Tiri kubatsika watambi.
Siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali kubabana gegele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeLeague kweleZimbabwe icine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019, njalo iqembu leFC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyakenye ukuba imidlalo yalonyaka yeLeague kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane weCOVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokho-ke uDeda uthi kungcono ukuba amaqembu akweleZimbabwe asisele amaqembu akwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa watambi kuloni kuno itakuti.
Ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana yokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguqu waleZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho-ke kungcono ukuba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba bachone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswa nguDeda ukuba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwende, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Indoro kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday namhlanje sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yimokisi.
sesisi deiskati iqembu lemokis connection lithuli abanye sebecabanga ukuthi selafa kanti cha ibithwasile inyanga nango umkhokheli weqembu umokincube
uma uyindoda uyabo plana kuyaba masiki ukuthi usuphumile ku music khona esinyi sikhalanga kumbe bazasiza ukuthi awungabonani lumakalinga phasi nobe silele nobe kumbula kuthi kuthi ungabona indoda ikhangele phansi iyabe ingalalanga ikhumbula manje abanye abantu ma bebona usungekho kumusic babe becabanga ukuthi sewile kumbe usebro kanti hhayi uyabe saplana
idlalade leli lilengoma esiyisikhombisa ezivalisa ethi kobanyawo indoda emadodeni insuku zokucina izitha zami kumona COVID-19 kanye lethi mama wami
Bato kuvaliwe madoda efe maboda Nase skolo ene madoda batala wasa kwa zuko yuzi kasala abu madoda Uiza jale taba chevi Ano dingulu azifara kamdada Yei jota guaba nzima Eya menjo kukase redbengi Lale nusutu chindu msaru kazi bese mtanganweni Au baba yati Begi ya kaila wuku mutu lapa ule korona Na imi ngedege la korona Yet had Corona and Kaya Nadi. Who is Ama Uti Master?
Abangathanda ukuthenga idlalade ncube balithola njani
ezami inombolo yena umokisi ngokwakhe isezibabheni inombolo angazi bafaka mali ukuze nyawo 0774415886 ekugcineni so izinamba zami ezibabhe ezomfana umfanami udinga ulwazi ncube onguye okuculayo lapha bebabili ku 0778139430
Yiwapi amazi ongawatshila abalandeli
ngabasichase bengathengi emaseleni laba ngabatshontsha umusic wethu thina siyabasisebenze nzima labafana kulapha ama-members siyatrena siyazi ukuthi sithathe isikhathi eside yenzani ikompoza siye-rekhoda yayi-studio zethu sikhathana siye-rekhoda kuyimali sibe sesiyenza ama-CD kuyimali ngiyabonga kakhulu abalandeli mali ngaba lisincedisa ngakhona lokho
uphuma-ke enkundleni umoki ncube leqembu lakhe le-mokis connection ngale
uyabona Fika kumafa kule sikolo laphana maqondana lo muzi kase bufunani majoja isikolo sona lesana kule sadla esikulu kuba kumuntu abantwana bafunde majoja wacho njalo ulubhekise phansi khona lekombimba nansiyana isibhedlela ibese sile minyaka eminenge kakhulu madoda sonke sihle zifana sesiqalisile bakithi ukuphakama sokusemaduze nje ukuthi sisebenze ngenxa yakho ubabuphuma ukubalisa ikuthanda abantu ungazuyehle ephansi kogwamagwama bazokutshela
singekehlukani ngesikhangele inhloko zendaba Amapholisa lamhlanje aqinise isandla ngokubopha bephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje ukukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.